yikukhwela kwentengo yezinto ezabe zifakiwe ngoba uhulumende lapha esithi yi-basket, i-family basket. So ama-price zinto zenezo family basket compared i-period like khonapho bathi annual. So compared to the prices ayekhona last year to this now, ayabe se-increase nge-97%. So for umuntu osestrejini ukukhwela kwama-prices yi-inflation.
Ukuthoni-ke kuZulu esikhwameni lokhu siyoko sikhangela ukubana abantu abaningi ngabalayo imisebenzi kanti le mali layo kayibambeki.
Okutho ukuthi kubana i-2 cents adulayo ya last year ayisenelisi ukuthenga izinto eyizithenga last year, yilo le 2 cents. Masikhangele singathi nxa tule $10 last year ikwanisa ukuthengela ishukela, impuphu, isepa yokugeza nesepa yokuwatsha, i-$10 yonale ngalesi sikhathi kuzonidlula sokuthiwa 97%. Sikhangele ukuthi singabe ikwanisa ukukuthengela kuphela i-cooking oil kuphela. So ngezi ndlela inflation isithethe amandla umuntu ojikelele emalini yakhe okuthenga. Njengokhangeleka kathi esikubana ama-price zona aqhubeke siya phambili kodwa izisebenzi zona le mali ezirholwa azikhwele.
Ngezinye indlela singathi sesisiya esimeni esike sabakiso yini ngo-2008 lapho intengo eyayikhwela nje masayana esingathi i-hyperinflationary environment.
Singathi sesizakuyafika asingafiki ukuthi sifana le-2008. Ngomahluko kuyikubana khathesi izinto zikhona esitolo abantu ngabala mandla okuthenga. Okwa-2008 kwakusenzakala ukuthi into zaziswelakala kodwa abantu bele mali. So kulokuyi-reverse okukhona. Kodwa singaqhubeka endlela esingakhona kungela ndlela esiyelumisweyo singagcina siwele khona ngalo-2008.
Isinkwa laso lapha Shoko sizwa kuthiwa sikhwelile kwezinye indawo. Ungathini ngalokho?
Sikhangeleke ukuthi abakhangeleli ze-stock labo be-grain millers bathi inyawuthi esithi wheat ama-levels esesiselelayo ngayinyanga kuphela. Njengoba bekhangele ukuthi akula lapha abazothiwa khona i-foreign currency baqhumisa ibindiwe emkambo omnyama okuzazi ukuthi isinkwa sikhwele. Ungananzelela ukuthi abawubheka bakhangele ukuthi sikhwele siye ku-$6 ne-$7 iloaf.